Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 14 kumpalakazi 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Mnangagwa uthi uzakwethulela ilizwe ugwalo olumumethe wakwafunyanwa ikhomishini ekhokhelwa umnumzana Halema Mohlante eyayidingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho olwenziwa lonyaka.
Ye, ngibona uqakathekile ukubana iripoti lena iphume ingene kumphakathi kwaziyo ukubana lokhu okwakhulunywa ngabantu kuzaphuma yini semva kokubana iripoti yangkhona ayitshintsha, but kuyinto enhle sulu ukubana iripoti yangkhona izangena emphakathini.
Inhlanganiso ye-AfriForum elwela amalungelo abalutshwana kwele South Africa ithi ifuna ilizwe leli lihlawule abalimi beZimbabwe abathathelwa amapulazi.
The next step for us now would be to consult with these farmers.
Inyathelo elilandelayo ngelokuthi sikhulumisane labalimi labo ukuze baphanyeke udaba lokuthi bahlawulwe ngukhulumende weSouth Africa.
Abantu abaningi eZimbabwe sebephila ngokubheja emncintiswaneni yamabhiza lezinja kanye lemidlalo yenguqu.
Engakusho ngesports betting sincede intsha yethu ngoba njengamanje sikhangele ilizwe lethu imisebenzi ayitholakali, so iyasinceda kakhulu ngoba sikwanisa ukubana sishone sizihlalele khona ngala ezindlini ze-sports bet sizama ukubana sithole ongamasentinyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Mnangagwa uthi uzakwethulela ilizwe ugwalo olumumethe okwafunyanwa ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante eyayidingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho olwedluleyo lapho okwadutshulwa khona abantu abayisithupha kwalimala abanye. Ukhulumela amazwi emhlanganweni omkhulu wekhonferensi yebandla leZANU-PF esaqhubeka esigodini eMathabeleland South lapho okuthe gwaqa amalunga aleli bandla edlula inkulungwane ezinhlanu. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha kubandla lakhe ukuthi bephatheke enkundleni zokuxoxisana ebulenjini bevikele inhlelo zeZANU-PF nxa abanye bezichothoza kulezi ndawo. Uphinde wathi labo abafuna ukuthi ilizwe lidatshulwe phakathi bazikhohlisa ngoba eZimbabwe kuvele kule mihlobo etshiyeneyo yabantu okufanele iphile ndawonye. Iningi labaphathi ntambo bakahulumende lichasiselele umhlangano wenhlelo eziqhutshwa zingatsha zalo ezokuthuthukisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ugcizelele ukuthi umongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2023 ngoba kufanele aqedise amahlandla akhe amabili okubusa. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi amazwi kamnumzana Chiwenga awakhombi ukuthi bandlaleli libambene.
Akutshengisi ukubambana ngoba siyakwazi ukuthi kwezombusazwe kulendlela eziningi umuntu angalwa ngayo, so engxenye kazange afise ukubana kube mgceke ukubana ulamaqhinga anjani ukuze alwele ubukhosi kumbe amandla. So akutshengiseli nxa sikhumbula kuma-conference onke ezanu babebehlela beyendosa umgadi, kodwa bona laba abamendosa bebehlela bemendosa baphinde bamkhipha njalo. So akutshengiseli ukubana babambene. Kwabe kuliqhinga nje lokuthi okwesikhathana nje achayele phansi aze athole indlela yokubana athole intambo zombuso.
Ye, sibonile njalo isiphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Ncube esithi kuzakhulunywa ngodaba lwe-devolution okokuqala kumhlangano weZANU-PF. Ubone ngani ngempela kungagcina sokulabo sebezabele?
Bona kuqala kuyinto enhle esilibona sebekhuma nge-devolution. Ibhayibheli lithi abanye bathumayela ngoba bele njongo yokuthi bezitholele inzuzo ethile, abanye bathumayela ngoba bamthanda uKristu. So asikhangelanga ukubana injongo yabo kuyini, kodwa as long as i-devolution ibuye khoqathekileyo. ngibona ukuqathikele ubani report liyana iphume ingena kumphakathi kwaziyo kubana lokhu okwakhunywa ngabantu kuzaphuma yini. So mbona kuyinto enhle sibili ukuthi i-report yangona izangena emphakathini themba kubana i-report yangona ayitshintshanga. But kuyinto enhle sibili ukubana i-report yangona izangena emphakathini.
Indikimba yalo mhlangano ngiyokulungisisa umnotho welizwe. Ubone ngani kunenge ongacutshungulwa kulo umhlangano okungaba lo mthelela omuhle kwezomnotho?
Ya, kuzaba nzima ukuthi belungise zomkonomi bebodwa. Kuzamela besebenzelane labanye amabandla ombusazwe, besebenzelane labantu abatshiyeneyo, ngoba iningi likaZulu eZimbabwe lisebathemba kibo. Pascal ezinguma-election abaningi abasemadrobheni azange bebavotele. Suke kuqakathekile ukuthi bekhulumisane labantu abangekho kwiZANU-PF, abantu abaku-opposition, oChamisa laba labanye abe-civil society, ama-church, ukuze silungise udaba lolu lweZimbabwe.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo. Inhlanganiso ye-AfriForum elwela amalungelo abalutshana kwele South Africa ithi ifuna ele South Africa lihlawule abalimi beZimbabwe abathathelwa amapulazi. Lokhu kulandela okwethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court othe ukuphatheka kwele South Africa ekumisweni ukusebenza kwedale le-Southern African Development Community Tribunal kwathathelwa abalimi beZimbabwe ilungelo lokulwela ukuthola inhlawulo kuhulumende wabo. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusenquma isilensukwana sethulwe i-Constitutional Court umthetho ndaba lo uthi owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma wephula umthetho ngokuba lesandla ekumisweni ukusebenza kwedale le-SADC Tribunal. Ulaya njalo umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi akhuphe ilizwe le-South Africa kusivumelwano lesi esamisa ukusebenza kwe-SADC Tribunal. Inhlanganiso ye-AfriForum yona-ke ithi kusobala ukuthi ele-South Africa laba lesandla ekubangeleni kulahlekelwa kwabalimi beZimbabwe, kungakho kufanele ibahlawule. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-AfriForum umnumzana Carly Creel uthi balethemba lokuthi ngokomthetho i-South Africa kufanele ihlawulele indima edlalayo ngokuphula umthetho okwagcina kubangela ukuthi abalimi laba balahlekelwe lithuba lokuhlawulwa nguhulumende weZimbabwe.
The next step for us now would be to consult with these farmers.
Inyathelo elilandelayo ngelokuthi sikhulumisane labalimi labo ukuze baphanyeke udaba lokuthi bahlawulwe nguhulumende weSouth Africa ngokulahlekelwa kwabo okwabangelwa yikuphatheka kowayengumongameli umnumzana Jacob Zuma lohulumende weSouth
Africa.
I-AfriForum yiyo ebimele abalimi beZimbabwe abayisikhombisa kulolu daba, incediswa nenhlanganiso ye-Law Society kanye nenhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center. Igqwetha likhokhela ukuhlahlulwa kwamacala kunhlanganiso ye-Lawyers for Human Rights umnumzana Wayne Ncube uthi basemukela ngezandla zombili lesi sigwebo ngoba kusegcekene ukuthi iSouth Africa yephula umthetho wayo ngokuphatheka usenqumo sokuchithiza idale le-SADC Tribunal.
That protocol which disbanded and suspended the tribunal.
Isivumelwano abasenzayo esabangela ukumiswa kwe-SADC Tribunal sasingekho emthethweni xa kukhangelwa isivumelwano somanyano wamazwe e-SADC. Lokhu kusho ukuthi sesingabona idale le-SADC Tribunal livuka futhi, kodwa kusasekuningi okufanele kwenziwe lokhu kungakenzakali.
Returns, but there's still a lot of work to do before that happens.
Idale le-Constitutional Court lithi kuyacaca ukuthi umhlangano we-SADC wavumelana ukumisa idale le-SADC Tribunal wathathekiswa iZimbabwe yayingasenelisi ukumelana lezigwebo ezazethulwa ileli dale mayelana lohlelo lwayo lokwabiwa kutsha kwamhlabathi. Kulesi sinqumo ebesivele sethule umthethondaba we-High Court ngaphambilini, umthethondaba wesekelo sombuso uthi usegcekene ukuthi ukwekela kwenkokheli ze-SADC ukwelula isikhathi sokusebenza kwabehluli bomthethwandaba we-SADC Tribunal kwakule njongo yokuthi lumthethwandaba uhlushabalale. Umthethwandaba we-SADC Tribunal usungulwe ngo-2005 ngenjongo yokongamela indaba zezizalwane ze-SADC ezikhonona ngokwehluleka ukuphiwa amalungelo azo emazweni azo. Ngemva kokuba lumthethwandaba ufumene iZimbabwe lamacala athile ngokuthathela abalimi abamhlophe amapulazi ngo-2011, lomnyaka ka 2012 inkokheli ze SADC zavumelana ukumisa ukusebenza kwalo umthethwandaba. Ngomnyaka ka 2014 zavumelana ukuthi ube umthethwandaba ozahlaziya kuphela indaba zokungezwani kwamazwe angamalunga e-SADC. Melitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Odokotela abaqhubekela phambili betshengisela phandle kwezibhedlela eHarare lakobulawayo kulandela ukwala kukahulumende ukuthi akhulumisane labo ngokubahluphayo. Odokotela laba asebela malanga alichumilane bekhalale umsebenzi. Bathi ukutshengisela emigwaqweni kuza kwenza ukhulumende akhulume labo ngokuthi baholiswe ngamadola emelika lokunye okubakhathazayo okunjengokungatholakali kwemithi lemitshina ezibhedlela. Bathi bekhalala umsebenzi bazihlalela ezindlini besithi uhulumende uzakhuluma labo. Kodwa uhulumende kakwenzanga lokho. Wethula umbiko othi kasoze aholise amadokotela ngamadola emelika ngoba ilizwe lithwele nzima ngokudinga imali le. Okwamanje kulembiko ethi uhulumende usemise iholo labakhalale umsebenzi. UGibbs to Studio 7 uxoxe ngodaba lolu lodokotela uMthabisi Bhebhe okunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Lokhu ukuthi sebesithathele amasalari ethu bafuna ukusixotsha imisebenzi. Bengasixotsha umsebenzi ngubani ozancedisa ama-patients ethu. Thina esikucelayo ku-government ukuthi bona bengenele bethenge amaphilisi akwanayo. Ama-patients ethu siwakhangele ngendlela efaneleyo. Lathi sibe le ndlela lokuthi nxa sincedisa ama-patients ethu sibancedise sithokozile, izisu zethu zisuthi, izinto ezinjalo. Izindawo zimanga kuhle, odokotela kabakho. Abantu bafuna ukuncedwa. Yikho lokho simelele ugovernment ukuthi bengenela ngokuphangisa abantu bencedakala udokotela labo bephenduke emsebenzini. Izibhedlela eziningi khathesi kazisebenzi, odokotela bonke batshile emsebenzi ngenxa yokuthi abanye bancitshiwe ama-salaries abo, so abana lezi mali zangkhona zokuya emsebenzini.
Lo Dr. Mthabisi Bhebhe wokunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ubexoxa le Studio 7 esesibhedlela sePhariwenyathwa. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lo lesiphathamandla zohlangothi lukahulumende olwezempilakahle.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotsho esiteni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukusilela kwamafutha ephetrolo ledizili kuqhubeka kusiba kubi elizweni, njalo indwendwe zezimota emagalajini zibikwa zizinde kakhulu kobulawayo laseHarare. Kwamanye amadolobho amancane kubikwa kungelalutho. Sokulesikhathi eside udubo lolu luqalile, njalo uhulumende ukhanya engelawo amaqhinga okuluqeda. Abamabhizimusi bathi ukusilela kwamafutha lokhu sokuphazamise kakhulu amabhizimusi abo. Sixoxele omunye wabo somabhizinisi laba umnumzana Petnico Bhebhe ongumgcini sihlalo njalo webandla le-MDCT.
Okwenzakalayo okwenza ukuthi udubo lwamafutha lushote yikuthi-ke thina njengabantu eZimbabwe kumbe ngithi njengohulumende wezanu usekhombisa ukuthi ukucabanga acabangisise kungani kuyamehlula, ngoba alibana ngabe ukuthi uhulumende umuntu ocabanga izanu iphathe ecabanga icabangisise. Ungakhohlwa-ke ukuthi uyabona-ke imali okwakuqala esiyisebenzisayo ayisiyo eZimbabwe, yiyo njalo futhi ethenga amafutha. Kodwa-ke sokulokungazwisisani kumbe ngithi kulokuqilana okukhona ngendaba ezimali ukuthi-ke uzakuthi ukuthi uhulumende uthi kona-ke i-bond not li 1-to-1 le-US dollar. Kodwa-ke eqinisweni kakulingani, ngoba na usukhuluma ngokutholakala kwale-US dollar kuyakhombisa ukuthi kakulingani, ngoba abaningi abalamabhizinisi bathenga i-dollar ezitalatini. So khonokho kodwa kukhombisa ukuthi-ke uhulumende lapha sexotshanisa nalothuli ngoba nxa engaxotshaniswa lothuli ufana avuma ukuthi hayi lokhu ke okwamafutha ukuthi kube lula yekela ngivule labo abanelisa ukuthi bahambe bayethenga amafutha ke kubebhotswana besouth africa ikakhulu abamabhizinisi abana ngaye uyayekela ngaye uyabanika imvumo abanike ama-day passes for enye into nje engakhombisa ukuthi umuntu kubhizinisi ayethenga ipetroli osokunzima kathesi uzafithi ukuthi abantu kabasasebenzi sebetshona belayinela ifiweli imisebenzi ngapha kayisahambi uhulumende ofanayo usedinge imali wayiswela sezingeleni ebhenki abantu ethatha ama-2 cents edola siyakhombisa ukuthi lokho yikwehluleka okuphindiweyo okusalayo nje ukuthi abantu bezimbabwe kufanele babekwazi ukuthi babuswa ngurhulumente owehlulekileyo babahlale phansi bahlanganise amakhanda ukwenzela ukuthi nxa kubuya elinye ithuba bangaze banika irhulumente eyehlulekayo elitho
ungathi kuphazamisa njani amabhizimusi kanye lozulu nje weZimbabwe ukusilela kwamafutha lokho
kuphambanisa kakhulu ke amabhizinisi ngoba ke kuphica ukuthi nxa kuthi kulomsebenzi omkhulu ofuna ukuthi wenze odinga amafutha ufuna ukuthi uyathenga amafutha wona lawo asuka emagalajini usuwathenga eseku-black market esedula kuyathiyana ke uyafitha omunye angakuphendusela ne-$2 elita abanye bayathengisa bazayefika ku-$5 elita
lo mnumzana Petnico Pepe usomabhizimusi njalo engumgcini sihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho esiyabe sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla le-ZANU-PF. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-United Nations sichothoze udlakela olwenzakala kwele DRC lapho kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa ukhetho neviki ezayo. Abenza udlakela lolu batshaya abalandeli bamabandla aphikisayo abaphikisa elibusayo. Kulabantu abafika amathumi ayisithupha abafe izolo ebusuku kwele Afghanistan esiqintini seshegal kulandela ukubhomba okwenziwe libutho lemelika ebelilwisana lamalwecatsha awe-Taliban le-Al-Qaeda. Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokubheja imincintiswano yamabhiza leyezinja kanye lemidlalo yenguqu. UJoseph Njanje usethulela lolu daba.
Manje Nkosi Sifanda wahlala elokitshini lemakhandini uvukela edolobheni lakobulawayo ekuseni nsuku zonke njengayo wonke umuntu osebenzayo. Umfoka Sibanda yena kodwa akagqatshwa ngamuntu njalo akusuye omunye walabo abaphila ngokuthengisa emgqaqweni yedolobho leli. Esakhe isikhathi usichitha esendaweni zokubheja esezimemetheke zagcwala idolobho lakobulawayo. USibanda olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Freestyle Football Federation uthi uqale ukungena endaweni zokubheja esiyazibukelela umdlalo wenguqu ukuze athole ulwazi ngokwenzakala emazweni aphetsheya kodwa laye wagcina esehawukela.
Nangumuntu osebenza izinto ze-sporting. So kuyandinceda ukuthi ngikwazi ngama-teams le-latest information eyenzakala endaweni ze-football. Akula muntu ole-information eningikwedle umuntu obhethayo. Ya yikho ngingakutsho kokuqala. Okwesibili ngingatsho indaba yemali ukuthi yake siyakufaka ukhangelela ukuthi uzaphuma nemali kodwa hhayi kukalutshwane. Nami ngivele nje angikhangelela imali ngoba kukalutshwane ukuwina. Ngikhangelele kakhulu endaweni zokuthola i-information indaba ezinjalo njalo.
Ulibathi Mthinzi othi yena ukubheja kusiyo indlela afuna ukuphila ngayo njengoba kwesinye isikhathi kungamhambeli kuhle uthi uyabheja ngoba kungela enye indlela angathola ngayo imali. Umthinzi layo uvumelane noSibanda esithi abanikazi bezindawo zokubheja yibo abathola imali eningi ngoba kunzima ukuthola imali ethe xaxa ngokubheja.
Hayi abanye bayawina kodwa ababini wonke laba bayenza imali abaningi bayakhangela imali bayenzileyo abaphethile imali ezinzawo imali yabeyalabantu kodwa hayi imali bayenza abantu bawinayo balitshwane kodwa kuwina kuwina kula malanga. Hayi ingaba ilanga lakho lokuwina uyawina ineni but nguwenze apafle.
uTebogo Moloi uthi kuyangenhlanhla yomuntu njalo uma khona kwendawo zokubheja sekusize abasakhulayo abangaqhatshwanga uba benelise ukunakekela imuli zabo.
Engakusho nge-sports betting isincede intsha yethu ngoba njengamanje sikhangele elizwe lethu imisebenzi ayitholakali, so iyasinceda kakhulu ngoba sikwanisa ukubana sithone sizihlalele khona ngala ezindlini ze-sports bet sizama ukubana sithole ongamasentinyana ubana sizame ukugcina abazali bethu nabantwa bethu njalo kusenza sazi namaqembu labadlali abadlala khonapha lokali labanye abadlali abadlala njalo international
kule ndawo ezidlula ezemhlanu ezitholakala edolobheni lakobulawayo lapho kubhejwa khona njalo lezo ndawo zithona zigcwele phambi abantu bezama inhlanhla. Kulezi ndawo kutholakala umabonakude abaye betshengisa imidlalo etshiyeneyo egoqela yenguqu eyokuncintisana kwezinja kanye leyokuncintisana kwamabhiza. Kube khona njalo le midlalo yokuzibazela ebizwa ngesilungu kuthiwa i-virtual sport. Abaziyo bathi amaqembu angaziwayo abhatala ngcono ungabhejela wona ngoba lawo aziwayo eyandelwa ngabantu yokudala ukuba inzuzo ibe phansi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngiuJoseph Njanjini.
Selokho sikudaba lunye. Libikwa liyakhuphuka njalo inani labaphila ngokubheja eHarare. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ababhejayo bathi le indlela asebephila ngayo ebenza babe nemali yokuthenga ukudla lokunye abakufunayo. Bathi ukubheja amabhiza lomdlalo wenguqu usukela kudola kusiya phezulu. Omunye wababhejayo umcebisi Maligwa otshona emkambo wokubheja owe-Superbet. Uthi kwesinye isikhathi basebenzisa imali kamakhalekhukhwini ye-Eco Cash nxa bengelamali ezandleni zabo.
I-Superbet thina siphila ngayo baba, akulo esingakwenza, akula msebenzi, si-stuck. Yiyo yodwa indlela esithwena sizilibazisa ngayo and yiyo yodwa indlela esingaphila ngayo, yikho sikwazi khona ukuthi sithole imali because akula hopla ifu singasabhethanga siyathona sisenzani, yikho esithola ngakho ukuthi sithole kokudla.
Abaningi bakhulumele Studio 7 bathe inzuzo abayitholayo ngokubheja iyehlukana kusiya ngenhlanhla yomuntu ngalelo langa njalo kusiya ngokuthi uyabe ubheje ngemali eningi kangakanani. Kubikwa ukuthi kulomuntu osanda kuthola imali edlula inkulungwane ezinhlanu zamadola 5400 okade ebheje ngedola. Kodwa uNkosi Khona Msimango isekamuzi eHarare uthe wakwazama ukubheja walahlekelwa imali eningi kakhulu. Uthe kulabanye abelegazi lokubheja.
Okwe-sport betting lokhonapho kulabanikazi, kulabantu sibili kutshe ukuthi utshaye imali eningi kakhulu but ha kule gazi lakhona mina kwangehlula lokhona sengiyazame but kulabantu sibili abasebephila ngakho.
Kodwa iStudio 7 inazelele ukuthi loba iningi labantu ababhejayo kungamadoda inani labomama lalo likhanya selikhuphuka. UNkosikazi Adelaide Masuku oseleminyaka emibili ebheja emkambo ishene eHarare uthe kwabanzima ukuthi obaba bamamukele emkambo wokubheja ngoba kwakungejelekanga ukubona omama labo bebheja. Uthi uselwazi ukubheja okwedlula amanye amadoda.
Mina sengide 2 years ngezinto lezo zokubheja. Ngaqalisa ingakuzwisisi vele but umyeni wami engifundisa ukuthi kuhamba njani engincedisa. Sasiyenza sonke sibili laphana siyenza. Kahle sengikuzwisisa yimi esengumaqhuzu wekubheja khonaphana. Because ngibona ngani kuqakathekile ukuthi sincedisane lobaba wendlini ukuthi sithole imali yendlini. Sengathenga ifurniture endlini yami kulezinto eziningi ngenxa yemali yokubheja khonokho.
Kodwa idaba lokubheja alukhuthazwa ngabokholo lwesiKristu abagoqela umfundisi Philani Ndlovu.
Sesingena eBhayibhelini sijule eBhayibhelini sikhangele indaba leyo yokubheja ukuthi yinto elungileyo kumbe into engalunganga. IBhayibheli lisinika impumela zokubheja and impumela lezo zokubheja yizo ezigcina zenza ukubheja kube yisono. Umuntu nxa eselokhu ehamba esiyabheja kasabhejela unye cause ebhejela imali kuphela ukuthi sethanda sefuna imali cause imali eyokubheja ayikusuthisi. So if I be not as far as Nakana, First Timothy 6 verse 10. It will move Utanda, Imali, Wimpande, in Shovel Zonke, Zonke, Amani Abantu. Ngokushisekela imali baphambuka ebukholweni bezigabela izinsizi eziningi
loba iningi lalabo ababheja kulezi ndawo livuma ukuthi selichithekelwe imali eningi lizama inhlanhla kusobala ukuthi alizinikelanga ukushiyana lakho ngoba lethemba lokuthi ngolunye usuku bazabamba lokho kuthiwa ijackpot ngesilungu imizamo yokukhulumisana lezisebenzi emikambo ukubheja yehlule ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Wezemidlalo insathe izindaba yethu Joseph Ntshantshe usethulela okwenzakala ngempelaviki.
Kusasa enkundleni eluveve kuzathi banamacembu abunjwa ngabadlali asebathatha umhlala phansi kwelinye icele kulabadlali abakobulawayo ukuthi kwelinye icele kulabadlali abaphuma esikodlweni. Abaqoqi balomdlalo bathi injongo yabo ngeyokumanyanisa abadlali ukuze baphume lamaqhinga okuziphilisa loba bengasadlali ibhola. Iqembu le-FC Platinum ngesonto lizathi banalele AS Otogo elase-Congo Brazzaville khona lekwele Congo Brazzaville emdlalweni wesigaba sakuqala esehlandla lakuqala elomncintiswano we-CAF Total Champions League. Siyicina ngokukhangela umdlalo wokugijima umncintiswano walonyaka welikahamba 10 kilometers uzaqhutshwa ngensonto ekuseni edolobheni lakobulawayo. Njalo abaqoqi balomdlalo bathele inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamarand. Abazanqoba lonyaka bazathola inkulungwane ezinhlanu zamarand. Njalo abaqoqi balomjaho bathi bakhethe kupha abadlali laba amarand ukuze labo benelise ukuthengela imuli zabo lokhu ezikudingayo ngekhefu lekhisimusi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Woza Friday uEzra Chisa Spanda uxoxa noDC uDecent Sibanda uhlabela umculo wereggae eseSouth Africa.
DC ukhule ethanda ukuhlabela endaweni ezijeneyo njalo wayetshaya la marimba ethanda lokugida ucule emdume eminingi ethiyeneyo waze wathi eseseGoli wangena estudio lapho acindezele khona idlalade lakhe elitsha elilomdumo wehlengeni. Namhlanje sikwethise ngomdumo wakhe uhlelo lwethu uWoza Friday.
Iye, sanbonani, igama lami nguDC, reggae artist, kodwa lokuzalwa nguDC Sibanda. Mina ngiwasenkayi eMchabi, ngakhulela eMzilikazi, ngafunda njalo eMzilikazi High School. Indaba yokuhlabelela ngafakwa yila majito okuthiwa iKG Mafia, we had a hit track, okwakuthiwa uAsikwenzi. That kwaito track yaba famous kakhulu.
Abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucindezela imculo yabo yokuthi itholakale ezitolo. UDC kunjenje elakhe edlalathe alikatholakali ezitolo kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye.
Hayi, iy'ngoma zona zikaphumi but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi sixhumane angangithola kuFacebook DC Sibanda, on Facebook DC Sibanda, and then on Twitter it's @1DC, and then on Instagram nakona it's @1DC. Ungithola lapho ungifuna ngeni number zam, it's 078-573-9045. That's if you are in South Africa. Thank you.
Udabuka omnyambambile khona le phansi enkayi ucula eseMzantsi Afrika emshishi emsawawa eGoli yiwo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi.
Abantu bona bayamukela kahle nje just that nathi yenza ukuthi he appealed to the new generation and the old generation. Our shows we do in South Africa, Nokriga in South Africa, Konyus Cafe, it's all the same. Yeah, doing performances.
Sibonge uDC Tsitsi Fanda uhlabela umculo wereggae eseSouth Africa yena edabuka enkanye olivalelisayo ngosithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.